siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Precia Ngulube, umsekeli zamkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Onquntisa kukhetho lokudinga ozamela injube lobhengula ngobulawayo edalele ephalamende. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay, ngiyabonga. Ibizo lami nguPrezi Yangulube. Ngikhulele enjube kodwa ngizalwa esigodini eDoyana. Primary ngifunde uGrade 1 up to 7 eHelen Primary School enjube. And then ngayafunda enjube high from 1 up to 6. I did the temporary teaching for a little time, then I sent to South Africa. I went to college and then ngangena kuma organizations in South Africa, and then I went on to join Consent Matabeleland Youth, where ngihlangane khona labantu abaningi abase ezimu ngapha ngasesayidini yasemathebeleland. Yikho lapha engaba ne-interest khona ukuthi ngizwe ngalowo mdabalazo owemthwakazi. That's when I joined MRP, Imthwakazi Republic Party, ngoye 2015. Kubo mama, ngakhanya ngingumuntu ayi outstanding ekusebenzeni because I used to organize ama-protests, ama-marches, namanye ama-comrades khona ngale South Africa. I used to i-leadership vele bengiyi-leader, naturally.
Njoba usithi uzancintisa enjube lobhengula, kuyini okubona kuhlupha ngempela esigabeni lesi ongabanceda ngapha abantu?
Njengoba vele ngikhulele enjube, inhlupho zabantu basenjube ngiyazazi kakhulu. Injube lobhengula kungamalokithi amadala, isimo selizwe sibahlukumezile ngendaba zama-pension funds, abakwanisi ukuthi babhadale ama-rent. And i-council vele akukhangeli ukuthi abantu laba bakhulile kumbe banjani, they just charge them okufanayo. Abantu labana bahlala esimeni esinzima, kathesi akulama-street lights, akulamagesi, nxa behambe usuku kumnyama. Sesikhuluma nge-development, izindawo lapha ababehlala khona esingathi lapha ababechitha khona isizungu azisekho, sezathathwa ngabanye abantu za-privatizwa. Thina njengabantu besintwini, indawo zokuzilibazisa ziqakathekile kakhulu. Le ndawo lapha intsha i-youth engafunda khona izinto like from abantu abadala, imfundiso zomdabu, isiko, like ama-recreation center awasekho njengakudala ukuthi ayekhona. Enye into futhi enza kayiqakathekisa like i-education, kukhona abanye abantu abangafundanga. Kwakukhona ezinye indawo enjengalaphana enjube phezulu ku-Ekanyani Women's Club, kwakula bantu abadala babefunda laphana, but akusekho khonokhana okuyizinto. Okunye futhi engikukhangelayo ngabantwana abangelabo abazali abase-South Africa. Abantwana labana babachiya bengela ama-birth certificate, bengelawo abantu abazabakhangelela ukuthi esikolo bazenze njani. And then abantwana labana bese behlala bengasayi esikolo, labo gogo ababagcinileyo bancedise bathole izincwadi zokuthi banjani babaqhube babase esikolo.
Uqhuba njani umsebenzi wakho omkhankaso? Likhuluma ngobandlululo lwabantu beMandebeleni. Kulula yini ukusebenza ngalowo mbiko lokusebenza njalo ngowesifazane?
Akukho lula ukusebenza ngaleyo ndlela ukuthi kukhona abantu bakithi abangakabhilivi, abangakakuboni thina sesikubonile ukuthi siyancindezelwa. Khathesi kungangibizi imithingi mina, a-closed meeting, and then wabakhona umuntu wakithi wangiripota emapholiseni wathi mina ngibiza ama-meeting angakwazakali ukuthi ngawani. So amapholisa abuya ezongicubungula ukuthi kathi ngibiza ama-meeting kanjani. Ngatsho ngathi hayi ama-meeting a-closed, umthetho ngiyawazi. I don't have to report them ukuthi amapholisa abe khona. So kukhona abantu bakithi abangazifisiyo like abathatha ngathiwa into esiyenzayo maybe yikudlala or yiwenza ufuna ukuphuma emthethweni. Lapho engihamba khona ngiyameka sure ukuthi ngiyazama ukuthi ngifundise abantu ngokuthi le nto ethamba ngayo umgabalazo lowo ethamba ngawo awuthi ukuthi maybe silwa lo mhlobo othize kodwa silwisa lezi zinto ezinjani ezihluphayo esesizi-identifyile ebantwini. Kungenza ukuthi ngisebenze kanzima, sometimes angilaso isikhathi sokuthi ngihlale endlini. Ngisebenze labo councilor bami abayi-2 ku-ward 12 laku-ward 14. It's possible ukusebenza njengomuntu oyindoda usebenze esikhundleni esiphezulu ephathini. I think it's possible.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lonkosazana Precia Ngulube, umsekeli kamkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Njalo uncintisa kukhetho lokudinga ozamela injube lobhengula edalele parliamente. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.